soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba usunqume ukuba udaba lukamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nobhala jikelele webandla le-CCC kumele lwahlulelwe mhlaka 2 November enkantolo yeHarare.
Siyafisa ukuba close kwabo ne-ofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngoba bezihlobene laye, abanye ngoba bezalwa lapho la azalwa khona.
Lona ibandla le-CCC lithi uChabangu ukhanya ethengwe libandla le-ZANU-PF.
Sengezo la ezibanzela isikhundla futhi abantu bayabuza ukuthi kambe amajaha la sedliswe okungakanani adlisweni iZANU-PF.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela uhlelo lwenhlanganiso ye-Operation Dudula olokuxotsha abathengisa izitolo ezithiwa ngamaspaza.
So nxa kuyukuthi basebenza ngokusemthethweni balama license, why kumele ukuthi amalunga e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba usunqume ukuba udaba lukamnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC kumele lwahlulelwe mhlazi ku-2 November enkantolo yeHarare. Kule ndaba ezimbili ezafakwa iziphathamandla zebandla le-CCC emthethwandaba, udaba lwakuqala lwafakwa ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, olunye lwangeniswa enkantolo ngumnumzana Gideon Shoko labanye abayisiyagalombili. Amagqwetha amela umnumzana Chabangu asecele ukuba indaba zombili zixhumaniswe zithethwe ndawonye. Umthethwandaba ubuthe kumele kusiyafika elayizolo uChabangu ebe esethulele idale amaphepha ukuphikisa icala aletheswayo elokuzenza isiphathamandla sebandla le-CCC. Asenelisanga ukuzwa ukuthi wenelisile na ukwethula amaphepha akhe. Isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni utshele iStudio 7 ukuthi impela amaphepha bawatholile. Kusenjalo umnumzana Chabangu uveze uluhlu lwamalunga e-CCC athi kwakufanele ancintise kukhetho olwedluleyo kodwa akhitshwa ngoba abakhokheli bebandla leli befuna kungene abakhethwe yibo. Umnumzana Chabangu usebaxotshile ePhalamende abanye abakhansila labo athi abakhethwanga ngabantu. Isikhulumeli sakhe umnumzana Phugeni uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Siyabhuza ukuba close kwabo ne-ofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngoba bezihlobene laye, abanye ngoba bezalwa lapho la azalwa khona. Umhlonishwa uPhasho wayengekho lokuba khona kuprocess le. Ake sithi lo waphuma waba ngunumber 1 bese kumele kutshintshwe for whatever reason. Bekumele phela kungena unumber 2 wakhona kwakungubaba uColette Ndlovu. Usuke lapho kubuye umhlonishwa umama Watson. Waphume ngunumber 3 kule process. Unumber 1 kwakungubaba uEngineer Magwendeza and then unumber 2 kwaba ngumhlonishwa uJames Sithole. Ngale uManduna kwamani uphelethwa iprocess, wahamba wabuya la maxaxa wengozi. Njalo unobhala ukuthi lowo muntu ulama criminal cases that are pending e-court okwakungamvumeli vele ukuthi aphatheke la. Umhlonishwa wababa u-Eric Gono wasuspendwa ikomishini elalibhekele i-process. Isuspendwa nje ngoba wayeviolent, wayesetshaye ubaba uPromise Mkhwananzi, wazotshaya lo tenda inyati wangena still. Wadliwa esengenile, waphume ngunumber 3. Utenda inyathi nguye owayewinile ngunumber 1. Promise 2 yena ngunumber 3 umhlonishwa uGono, kodwa inxa yokuganga konke sengutshilo wasefakwa ke umhlonishwa uThabile Mbilo. Wathathwa ukuthi wa abuse i power yokusayina esayinela bona laba abantu abaronga babengekho lokuba khona ngemva kokuthi thwasele dabule amaphepha laba bakhona umhlonishwa umama uThofa bathi wayengekho ku list ye PR bathi wayengekho nhlobo kuthiwa kufana layo umhlonishwa umama uJanet Dube la kuthiwa wayengekho. And then bese kuthiwa kulaba baku Senate kuthiwa babengekho vele. Kungakunikeza umzekelo umama uRita kuthiwa wayengu number 3 wasemuva ke wayesandiswa ku number 5.
Ubona labo abakhethwayo bafuna yini ukungena kumbe bengathi hayi ubona bazalalela okuthiwo ngabakhokheli bebandla le-CCC. Nxa kuyikuthi kunjalo liza kwenza.
Mfakazi ngesikhathi esifaneleyo lokho ngizokwazi ukuphendula ngokupheleleyo ngoba phela inkinga izoba sekuthini ngingaveleke ngikhulume lapho kufana nokuthi abakutshoyo kuthwani kuthiwa uzofaka inqola phambi kwamadonki ake nisilinde nje akuze ukuba isikhathi eside ngicabanga amavili amathathu konke lokho kuyabe sokuzovela nje kube sekugcekeni. Sikhona ngazo sonke isikhathi ukuthi lokho kudingeka ukuthi sikuphawule abantu bakwazi. Siyabonga nalabo abasithintayo bethi bayasixhasa bethi bayawuthanda into esiyenza lo msebenzi esiwenzayo ngoba phela njengoba sengitshilo ngaphambili asomagama abahlala phansi or unobhala ahlala phansi azicabangele noma labantu asebenza labo or ukukhokheli benhlanganiso ngamagama asuka kuma-citizens eveza ukuthi hayi lento yenzeka kanje lento yenza kanje bese besenza ke investigation then bese bethola then bese be-acta on it. So ngicabanga ukuthi insuku nje njengoba zihamba abantu befona abantu bethumela ubufakazi abantu bethini makucubungisisa lezo zinto zitholakala ukuthi ngempela ziyizo ye ngicabanga ilizwe lonke nje bazobe sebeyiqedile le process.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi, usithandekile uphinde waxoxa lesiphathamandla se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Amanga aluhlaza kangaka akhulunywa ngubaba uKhaliphani Phugeni esimhloniphayo lokho tshela uZulu ukwazi njani thina abantu bonke bamazi engu a member MDCT ikho ke abantu babamba ngaphansi ukuthi sengene yini la esezibazela isikhundla futhi usengezo la ezibanzela isikhundla futhi abantu bayabuza ukuthi kambe amajahala sedliswe okungakanani badlisweni izanu PF. CV ayikhuluma mhlophe ngabona umuntu esengeli yamaphatha ng5 nge10 years sasimuthi i political prostitute ikho sakubona khona apa abanye abantu lokho beserve i parliament under Monzora babuya sebedinga izikhundla ku CCC sabayekela benza konke kodwa sisazi ukuthi i vetting number 3 ipha ikhona apa sasebenza khona ama security babona ukuthi hayi engcenye lo ngumcuphi sasikhangela kakhulu ku kuma MP lama councillors yibo abathi belekamwana kwaba lezindwendwe ezinde kulalabo ababele mali abanye bahamba bayathatha abantu endaweni ezithize njengeqechilo ukuthi engozi mine thina ubaba usengezo akazange vele eme engisho lapha emagwegwe seqambela manga ubaba uEric Gono ukuthi wasuspendwa wathaya abantu bephathi amapolisa vele ezabuye embobi konke lokungamanga ngoba vele wayekhatshana sesiqede konke lokhu number 1, 2, 3, 4 kwaba le validation sathi batshelile phambilini ukuthi achibo akutsho ukuthi wena ungaba number 1 ekubeleka mwana uzaba number 1.
Ungachasisa ngokwenzakala eCountry Park.
Umama ukhuphe uDr. Khuphi yakhula. Samfaka laphana wayegijimile wayakhampena kungakalungiswa ukuthi ngubani ozaba khona. Sakhuluma laye sabona ukuthi kufunakala umuntu ozalwa khona njalo ozagijima kakhulu ngoba ubaba uMthuli wayegijima. Savumelana lomama sathi hayi ngena ngapha ngo number 3 ku propose proportional representation. Ngabu kona lapha eZimbabwe ngabe uyathaba ngoba sase samphumsebenzi olula. Sibona ukuthi sengumama umama imizimba yakhe kayihambi kahle. Namhla sebekhala ngokhuphe ungani bathunywe ngokhuphe. Hayi mayuyu. Ioko kugcina amahlabe ezulu. Ubaba usengezo Chabamu. Isikhundla leso lase uzibazile. Njalo angisaphindi ngikhulume ngale indaba ngenxa yokuthi isecourt. Baya sigolomba kanje bafuna ukuthi bazwe ama point. Hayi ubaba usengezo njobe sithi ufuna ukuxotha abanye abantu gaxotshe. Oko kugcina mbona ngani ukhuphukeni nguye oza ncedisa amapholisa ukuthi eveze ukuthi ubaba usengezo Chabamu ngathi. Ngoba uphonga ukukhuluma uthanda ukuzenza upresident wama spokesperson wonke ezweni. Izihlobo zabo zihlala lazo bakithi. Bayayangeka ngamajahala. Thina sibindani lo sengezo lo Khaliphani Phukeni. Sibindana lezanu PF yikho iyo elebhora. Ngithi uma banesibindi abahambe empophoma straight sibone ukuthi abantu bazabavuma njani. Abahambe anywhere sibone ukuthi abantu bayakhathaza bayesaba bayacatsha. Kungani bazadatshulwa ngabantu ngoba bayazazi izenzo zabo ukuthi zimbi. Sizabona lapho okuzawela khona induku loxawuxako.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela uhlelo lwenhlanganiso ye-Operation Dudula olokuxotsha abathengisa izitolo ezithiwa ngamaspaza oluqale izolo eJohannesburg eSoweto. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo.
Ixuku lamalunga abe-Operation Dudula asungule lohlelo elokishini leSoweto eJohannesburg lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akukedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayazitshisa. Qede lapho bebexwayisa abanini ngokungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqane yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zakwele South Africa. Le yinto isiza ngaseZimbabwe unkosazana Beatrice Mathuthu obuya njalo abe umgcinihlalo wehlanganiso elolu amalungelo besifazane ezimimbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngokuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo. Kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza ngokusemthethweni. Empeleni laba bantu banama license abanikezwayo uhulumende we-South Africa ukusebenza ukuthi babe lama shop, lama spaza shop lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama license, why kumele ukuthi amalungu e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalo ngaseZimbabwe unkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto othi abanini balawo mavinkili bahle bava bese sabela ukuchabalaliselwa impahla zabo ngabe Dudula laba.
Into eyenziwa ngoDudula iyasisabisa kakhulu. Isenza sicabange izenophobia leya eyadlulayo. Kusicabangisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Sisaba kakhulu impela. Abantu abaningi bavalile amashops wabo because besisaba iDudula ubana bazobathathela izinto zabo bayatshisa njalo bayesaba ukubana bazoqala ne-looting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankaso lo ngokungena kumavinkile abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Obona ngokoqo kwenhlelo ze-Operation Dudula umnumzana Thabo ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezi zalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abakwamanye amazwe.
The purpose obviously to save the community from buying poisonous food from these spaza shops. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and include the natives, include the pets for women. and some of those pets they are fake.
Elinye ilunga le operation Dudula Nkosazana Cynthia Ntongangane uthi abubuza laba abaphume baphele South Africa loba belamaphepha kumbe hatshi. Loba uhulumende ube ngakaphawula ukuthi kungangani abedudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe abahloli bezempilakahle. Amapholisa aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalo mkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho. Selokhe kufe abantwana bane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawa. Iziphathamandla zikahulumende lazo seziqalile ukuhamba zingena konke zikhangela ukuthi abanini balemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla bawuthengisayo akudlulelwanga isikhathi na. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa acebisa abantu abahaza imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Imbiko esike yahazwa ibalisa othi amapholisa afuna ukubopha uMongameli Mnangagwa lo ukuthi sokuzenziwa ukhetho kakutsha ngoba inhlanganiso yeSADC isithi ukhetho olwaqhutshwa mhla ka 23 August aluhambanga ngendlela eyiyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uthi odokotela abahambisa izigulane emasejari abo kungela sizathu bazajeziswa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani msakazi, lento enziwa nguShabangu noKhaliphani Phugeni nabangani bakhe licebe elihle kakhulu kodwa kunenkinga ezimbili. Eyokuqala ukuthi konke lokho kuwele ezandleni zeZANU-PF and iZANU-PF siyabazi ukuthi ngabantu abangananqondo abantu asebebulele ilizwe. Okwesibili, amaNdebele awathandi ukubusa ngabantu abathanda ukubuswa. Ningizwe kahle, bheka i-idea kaMqondisi, izinto zonke zazikhulunywa nguMqondisi ne-MRP zaziright kakhulu. Abatshela abantu athini, asizibuseni sifundiswe ngabantu bakithi, ama-resources wethu asisebenzele. Kodwa amaNdebele amphika uMqondisi. Bheka kwabuye uChamisa from eHarare wathi bamvotele bahambe bayishaya i-whitewash emathebeleleni. So Khaliphani Phugeni naleyo ndoda lo Shabangu lilwela abantu abarongo. AmaNdebele awafuni ukubuswa, amaNdebele ngabantu abathanda ukubuswa.
Sanibona kustudio sezi sinjani kodwa hayi siyaphila ngokholela la ngokusebenza isikhathi seshelotsho mathishane. Ya hayi siyazizwa, siyazizwa indaba kuphela. Hayi nangokumjela ngabaxosha, ngabaxosha ngithi uyarikhola yena fani mabe rikhola nasemasayidini uyabaxosha ngithi abe-CCC ubaxotshile nazokhe abezanuphika kakhwele phezu kwabo. Ya hayi siyabonga lapho kuyawela khona induku lokuxaxa lapho kuleqiniso khona. Yabona maye ngabaxoshanga, hayi iqiniso aligo izanuphika. Yabona labo Khaliphani Phugeni laba labo kuthiwa Shabangu lapho ya ngama-CIO biwa abadilizi i-MDC bona lapho yabona besebenzela izandla. Ya yami ngiyavuma sithethe ukuthi hayi ngama-ZANU-PF lapho yami ngiyavuma ngabaxotha umjeni angithi lani bese-CCC ubaxotshile alaba labo kabaxotshe ngavela ngisebenzele muntu. Hayi angivela ngikhulume futhi angikhulumele muntu ngobe vele la i-CCC angikhulumele lezana ayikhulumele ngifuna kwenze okufana nayo khwela phezu kawo mjeni sibone ukuthi umingani
Studio 7 and 27 salubonani linjani
hayi sina sikukuthokoza kumbe linjani kuhlelo lwenu lolo ya asidini ukukhuluma yazi kule ndaba ezingani ziyaphuma lapho selokho esizilalela emoyeni kunomdenda lezano yakhe kuzuchabangu la futhi lezano yakhe kathe sokusegcikene ukuthi izano iye ayithuma uchabangu kathe sinasi incwadi sisukile yaya kuzano abezano ukuthi kathe umdende phakamisa ikhanda usecila phansi kasazwakali sebeyiba sebegijima lapha lapho uthi abamazi umuntu wakhona abe MDC bathi beTCC bathi bekhuluma la wathola bethi lapha besola beTCC namhla sokubawele sebeqalisa ukulokhuzeni umdende akaxosha abantu lapho gaxosha abantu laba sifuna ukubona sibili ngoba omunye kathe sikhulumele esinye sezani PF sithe kwakhona umdenda ngowabo ukuthi into zonke abazenzayo vele bazenza ukuvumelana lomdenda wabo lapho esikhangele khona siyabonga inhlelo zenu elisipha zona imihla lamalanga ngilikhuluma lo mchijo okamkhwana khona lezweni lasebotswana athe sihlezi egangeni enxa yabo abantu bezani laba ayizani le hayi kabazama ukusixolela into abayenzayo bayangisa abantu kathe sikuzama ukwakhila izobo nababhizi badiliza nxa kufuna ukutshontsha kuphela
asokazi bestudio 7 sambanana ngihlala bezikwedaba ngathitha isikhathi simzwile uWitness Dube uWitness Dube bahlupha kabi uWitness Dube ndoda ma usidla imali zezami dlala imali zezami thula umsindo ungabusifundekela ngento engekho eyaziwe lawo kwawena ukuthi ungamanga izanu PF ngicabanga ukuthi uthe wena uvule kamehlo uhlakaniphi izanu PF bisembusweni kodwa yini ebambekayo wena ongasitshela yona manje ukuthi izanu PF iyenzi ngaphandle kokubulala ilizwe ngoba la manje ilizwe liphelile nya ngaphansi kombuso wa izanu PF but uzositshela ukuthi izanu PF abantu bezojoin izanu PF kuqhubeke kusakhiwa ilizwe izanu PF ucabanga ukuthi kule lizwe ngabe isaliyakha wena ngaphandle kokuthi iyaliqedelela ngoba vele already liqedile so ucutsho ukuphi kuyakha ilizwe okhuluma ngakho dlana imali zezanu PF uthule ungazositshela umsangano wakho
sanibonani basakazi bestudio 7 linjani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso hayi sibonge sibonge indaba ezinhle lesiphakela zona usuku nosuku angizwa sisiza inhlela ngizwe lethu lezimbabwe njene selihluka bayifootball kosiyami singabafundeli befootball izwe lethu selithatha imidlalo yethu ama-home games nawe siyalahlelwa erwanda nkosiyami sesihluleka nje izwe lethu lihluleka lizehluleke nakusoka kodwa nkosiyami my way saphi isizwe sakithi impele izwe lakithi lafa mpela ngokuhlulekwa inkokheli zethu zihluleka kwayonke into mawesho bona bathi hayi yonke into iyalunga ezimbabwe yonke into i-right ezimbabwe kuka naye le-football sikhuluma nge-football singabathandi bebhola sesithathe ama-home games ethu ayofakwa erwanda nkosiyami awushiye ngezwe lethu yonke into akunanto ezolunga lafana mpela ezimbabwe hayi kulobu nzima kwizwe lethu muyana nkosiyami hayi kunzima kunzima basakazi bethu kunzima
sakubonani studio 7 labalaleli ngiyawukhuluma ngonhlanhla lo wasenkali mina ngithi iTCC ngafuna ukulimazisa abantu begcine betshaywa ngamapholisa namasotsha gcine abantu bakithi betshaywa belimala yona why yona yehlule ukutoyitoya sisithi abantu kube yiwo abatoyitoyayo bona bayehlulekile ukulungisa leyo ndaba yabo sifucele ebantwini amavoti kudala adlula le ngo-agasti khona manje so ngo-October sesiya kuNovemba khona sithi abantu betoyitoya begcwale esitaladeni ngoba bona sabayehlulekile njalo bona bayesaba uqondana lezano ngoba wakhe izane iyatshaya ayifuni izinto eziphambukayo so yona ngase sithi abantu begcwale esitaladeni sifuli imazisa abantu bakithi kuphela bona babengekho aleso sikhathi baya becatshile so abantu abacabananzele khonapho ukhetho luvele kade lwadlula akusebenze kanjalo leya kuthiwa uwinile akabambe kanjalo lokho akwamavoti angeke uve usavotwa katsha ileyo sokukhuluma nje kuphela so abantu abalandele khonokho sokukhona ukuze impilo zayo ziphephe
cinani phela studio seven amameseji ethu ebalwe yokuthi mebhili sinike ama-conditions okuthi amameseji ethu engakwanisa ukufika njani kini khonabo badala bethu okhulumayo engubaba kamadiwa lapha kobulawa eolbumula kuyisicelo lami sokuthi lami ngikwanise ukujoyina uhlelo lwenu but ngabe ngingakwazi ukuthi kujoyinwa njani o singena njani so ithi ngabe ngicela ukuthi maybe ngingakwanisa lami ukubambisana nabanye indlela ngicela kakhulu studio 7 ukuze lami amameseji ami ngizwe ebalwa maybe sibonisane labanye abafowethu ukuze sikwanise ukuphanana imibono ingaba le ngqubekela phambili kusasa ngiyabonga
aye mdambule njani estudio mna ngagomajigo asuke ayamulawi wasinya tiko sezi government yaleyana yapfumala vatirhi mhaka ya yena nga koti ku maneja tiko a hi njhoni mixakabuloyi Robert. chaga ayi beder ayi na wenda chaga kwani mijini lijaje
hello 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 studio 7 njani studio 7 ngelele wonke kwa simba kwa mahali ngelele la wonke kwa mazimba kwa mahali ngelele la wonke ngelele la wafuita wa South Africa la pana gulo milton moyo million moyo mchana mukeri kini moyo la pana na kuruma yo mwenyesha nila nebu tuana ngelele kanyila wasikaya mitahai kwa hivyo ampe kuzaluma kuzaluma.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulingana kwabesilisa labesifazana kuqakathekiswa kakhulu yinhlanganiso ye-United Nations phansi kwenhlelo ezilisumlasikhombisa 17 eze-Sustainable Development Goals ezasungulwa ngomnyaka ka-2015 okumele zifezeke ngomnyaka ka-2020. Kukhanya engani akula nguquko ebonakalayo sekule minyaka edlula isithupha kwasungulwa inhlelo lezi. Okwamanje kulabesifazana phose abangama-38 abakhokhela amazwe athiyeneyo njalo kuloyedwa phakathi kwamalunga edale lephalamende amane abakumadale ephalamende. Inhlanganiso ye-United Nations Women ithi isimo lesi siveza ukuba kuzathatha iminyaka elikhulu lamashumi amathathu 130 years ukuze abesifazana bebe lamalungelo afana labesilisa. Ulisa Kedi omele elemelika kunhlanganiso ye-United Nations Economic and Social Council uthi kuqhubekela phambili ukuncindezelwa kwabesifazana endaweni eziningi ezigoqela lebulenjini bokuxhumana lokunye. Uthi labo abancindezela abesifazana babisela muva abantu ukuba babe labohulumende bakaZulu njalo lokuthi kufezeke inhlelo ze-Sustainable Development Goals kanye le-2020 agenda. Uthi njalo labo abavimba ukusekelwa kwamalungelo abesifazana baphazamisa umhlaba wonke jikelele ngoba ukwenza lokho kudala ukuba kukhahlanyezwe uZulu. Uphinde wathi uma kungakhuthazwa amalungelo abesifazana lamankazana umhlaba udonsa nzima kwezombusazwe. Ukhethi ukhuthaza njalo abesifazana ukuba bezimele njalo baphakamisa abanye babo sonke isikhathi. Undome okwenziwe ngabesifazana kwele Iran abalisena lokuncindezelwa kwabesifazana. Uthi abantu balamalungelo afanayo sonke isikhathi ngakho ke kumele lokhu kukhuthazwe ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi umhlaba usebenza kahle uma kunanzwa amalungelo abantu bonke hathi ukuncindezela abesifazana namankazana.
Lawo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Yo, silent on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death that I stay clean and I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I lay low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamas and bottom cash gun and jungle bobo. But look, but says I'm a king, but it's a pelling young. What in the middle of a teasing bobo? What in the middle of a bottom of a tower? Shish, they give me shallow. I don't know the pelling of a pokum put on over put on and you put up a cock. Who knows the leaves? The people go over the political cock. A pokum put on a singing goes to the pelling and bed. Not a song as you don't have a long and bed. My sister in bed. No look up a long as we can escape. For look, contending to the one and baba. I am a bad man. to my mob, I'm rapping a cop, but top with guys with cop, you mean go, devil a cop, this new one pulling my cop.
Awakhiwe esidubela uhlelo lwethu lengoma ethiwa angeke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usunqume ukuba udaba lukamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC kumele lwahlulelwe mhlazi ku-2 ngenyanga ezayo enkantolo yeHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga ke indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni 6:30.